Izakhamizi esiqoqelazo zithi kumele sibhadale ikhulu lamarand 100 rands osekudala ukuthi iningi leqiwe yilolu hlelo. Unkosikazi Nonhlala Mlotsha osuka eMashumbe eMatobo South uthi kuyabadanisa ukuthi sebephinda bebhadaliswa inhlanyelo le esuka kuhulumende kungelambhadalo osekufana lokuthi sithengiswa le nhlanyelo.
Kuyindaba ezingasiphathi kuhle ukuthi kuthiwa sesiyathengiselwa inhlanyelo ye-Command Agriculture yalokhu abakubiza bathi umgatshobho. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi isivuno thina kithi asibe sikhulu, so awukwazi ukuba lesivuno sakho uphinde ube lalokho okuthengisayo. Kusiphatha kabi kakhulu nxa kumele sithenge inhlanyelo ekahulumende.
Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi kaward 13 eKwanda South uthi imbadalo yezimota engaphezu kwamandla abo.
Nxa kuyathiwa inhlanyelo kamfuvudza lo intwasa babuye lama 112 kambe khonapho ekhaya ule 112 randi ngubani? Bayafisa yini ukuthi banike abantu kumbeni lokuphezu kwamandla abantu lokuphetha ukuthi vele abantu sokumele bazihlanyelele eziphaleni? Lokhu okuningi lokhu ukuthi kuthiwa bayethatha abaningi bazayisweli ngoba ekhaya ukuze uthole irandi kuyabusebenzi ezima yabusebenze kakhulu.
Unkosikazi Juliet Ngiwane umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama lamantombazana eHotas uthi kuyadingeka ukuthi inhlanyelo ifike kuzakhamizi kungelambhadalo.
Abantu bebekhalisa 150 rand which is $10 yokuthwala le inhlanyelo. Becela ukuthi no uhulumende kakulethe kube yimahara, kungaba yimota zamasosha, kungaba yimota zamapholisa. Kungakho-ke ukuthi babhadaliswe kungaba yikubahlukumeza. Nxa ngikhuluma ngabantu abajeni ugatshompo ngabantu iningi labo abangela lutho.
Ukhansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lehluleka ukubhadalela lenhlanyelo ngoba lingelayo imali.
Kuthiwa kufuneka 120 rands ngomlimi yokuthwala inhlanyelo. Bakhale kakhulu abantu okokuthi bathi bona ababona ukuthi bazayenelisa, kodwa baze baphetha sebesithi bafuna ukukhethesa isakhamuzi sizokhuluma lama-transporters ukuthi leyo mali inzima. Kukanti sasivele sike sezwa uhulumende kuyikuthuthi uzaphathisa abantu. Bebebambelo nalelo bejabule kakhulu abantu, kodwa sebelokudana okukhulu lamhla. Abanye ngizwe sebesithi lokho sakuzakwenza ukuthi uhlelo luseqe.
Kasenelisanga ukuxoxisana labezimota. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.